Umlanga kwa wethule amazwi la ngesikhathi uhulumende esoqale uhlelo lolu eMathebeleland oluphikiswa ngabantu abaningi abathi akumelanga angene kudaba lolu ngoba kuthiwa ngomunye wabaphatheka kumbhuqazo wegugrawundi loba ekuphika lokhu uhlelo lolu luqhutshwa zinduna njalo kuvalelwe phandle ababalekela umbhuqazo lo abahlala emazweni athiyeneyo. Umnangagwa uthi lokho okwenzakala emuva akumelanga kuqhubeke kuphazamisa ilizwe esithi uhulumende wakhe ufuna ukubambanisa abantu bonke.
For this cause from the disturbances that characterize the early years of our independence. Through various mechanisms, including initiatives led by our traditional leaders and communities, we are addressing the Gugurahundi matter.
Okwakhathesi, uhulumende wami uza le mizamo yokuba siqede udaba lolu. Ukuqeda amanxeba alethwa ngokwenzakala sisanda kuthola uzibuse. Sizobenzisa indlela esincediswa zinduna zethu silungisa udaba lweGugurahundi.
Umnangagwa uthe umsebenzi lo uzakwenziwa zinduna emhlubulweni weMathebeleland lapho ezizabhotabhota zikhuluma labantu abathinteka ngombhuqazwe weGugurahundi. Kodwa ingcitshi kwezombusazwe lendaba zokukhulumisana umlotha zithi uhlelo oluqalwe nguhulumende alusoze lwenelise ukupholisa amanxeba ngoba luchiye phandle ezinye izigaba zelizwe labanye abantu zikhuthaza ukuba ngabe liqhutshwa lasebulenjini be-intanethi. Enye yalezi ngcitshi esebenza nenhlanganiso ye-Youth Zimbabwe Trust umnumzana Reward Siziba uthi bekumele uhlelo lolu luqhutshwe ngendlela eyamukelwa ngumuntu wonke.
Thina sithi zambe ngizinduna zodwa yini okumele zikhangele yizo zodwa yini okumele zilungisise udaba lolu kumbe kulezinye inhlanganiso lama-political party abanjengabozapho okumele babe uhlangothi lona lolu lukhangele ngendaba lezi ngoba ngabanye ababekhona ngesikhathi sonalokho kusenzakala.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mbuso Fuzwayo okwenhlanganiso ye-IBETI likaZulu othi noba nje uhulumende enze kuhle ukusungula uhlelo lokukhulumisana loZulu ngombhuqazelo bekumele engafaki imigoqo.
Baloba bezimisele indlela yabo abafuna ukulungisa ngayo ayisiyo indlela esuthisa ama-victims. Indlela ejabulisa u-perpetrator.
Ilunga le-ZANU-PF umnumzana Prince Ncube uthi okwenziwa ngumnangagwa kulungile ngoba kuyindlela ezakwenza ukuba ilizwe libe lentuthuko kungabi labanye abayake belokhu bebhidhidla amanxeba aseleminyaka neminyaka.
Umongameli u-President Emmerson Mnangagwa uyabambanisa abantu abeZimbabwe. Siyathaba ngendlela enza ngayo umsebenzi awenzele ezintwina ngoba lokho yikho okuzabambanisa abantu abeZimbabwe.
Kunabantu abafika inkulungwane ezingama-20,000 ababulawayo yi-5th Brigade kusukela ngomnyaka ka-1982 kusiya ku-1986. Ibandla le-PF ZAPU elalikhokhelwa nguJoshua Mkabuko Nkomo lingakalobelani isivumelwano somanyano le-ZANU-PF ngomnyaka ka-1987. Owayengumkhokheli welizwe uRobert Mugabe wayala ukuxolisa esithi wakuyikuphambana kancane okwenzakala ngesikhathi lesi. Waya kugoqwanyawo engaxolisanga. Uhulumende wakhe wazama ukuhlolisisa udaba lolu esebenzisa iJihambakhwe Commission of Inquiry eyayikhokhelwa ligcwetha elikhulu umnumzana Simplicius Jihambakhwe, kodwa impumela yakhona yafihlwa. Abanye babambe owangaphansi besithi pho lokhu okwenziwa zinduna ngokwani njengoba lakho kulakho ukuba kugcinwe emahhofisini kahulumende kumbe kulahlwe ngumnangagwa. Kulabanye njalo abathi umnangagwa ulakho ukuphekapheka impumela yakho lokhu okuqhutshwa kwamanje zinduna. Abadala bathi sizayicela ivuthiwe. Kusenjalo uncome njalo okwenziwa uMabuya esithi wanda kakhulu impi efuna ukuba eleZimbabwe libe lozibuse. UMabuya wathethulwa yingwe mhlaka-12 Zibandlela ngomnyaka ka-1952 esigabeni seNsiza eMathebeleland South ubhubhe ngeviki edluleyo ngemva kokugula kwesikhatshana. Ngomnyaka ka-1954 imuli yakwaMabuya yathuthela kweleZambia, kwathi ngo-1969 uMabuya waphatheka kwezombusazwe ngokungena kwakhe kuviyo leZanla. Wasuka waya enkambeni ye-Idumbi kweleTanzania lapho achitha izifundo zakhe zebutho. Kusukela ngomnyaka ka-1972 umabuya walwa impi esendaweni yemtoko wathi ilizwe selithole uzubuse wangena kubutho leZimbabwe National Army uchiye unkosikazi abantwana nabazukulu abambalwa ngimele isidlo 7 ngiseHarare yimlondolozi Ndlovu.